Hayi mina mnumzana ngokubona kwami ngibona ngathi ukudutshulwa kwabantu laba abantu kungathi ku ayisiyonto eqala kathi kungathi yinto ebisenzakala kodwa singayiboni ngoba kungekho lo umabona kude lo osehlale sesandleni yiko ke mina mbona ngathi hayi abansundu badutshulwa si kungakhathalekile ukuthi kutheni ngoba nxa kuyikuthi umuntu uphambanise kanti kungani bengadubuli isandla kumbe badubule unyawo kumbe badubule okuzakwenza ukuthi umuntu ame lokhu akwenza kodwa ke badubulela ukubulala mina mbona ngathi bekuvele kukhona kodwa ke ngenxa ye yeziboniboni lezi ezisefonini kathesi abantu sokusithi kungenzakala bahle bafake impikitha khonapho khonapho ngoba ungakhangela lanxa kwenzakele khonokho ikakhulu loko kukajaha low Floyd sekwenzakala okunye futhi okuninginingi ngemva kwalokhu ukudutshulwa kwabantu bedutshulwa ngamapholisa
bakhona njalo labamhlophe okuthiwa labo bake bedutshulwe ngokutsho kukamongameli Donald Trump abamhlophe abadutshulwayo bebulawa ngamapholisa kulabensundu kungaka kuliqiniso yini lokhu njalo kungaka kutshengisani
hayi kanti kungani iziboniboni lezi umabona kude engasitshengisi kudutshulwa amakhiwa sibona bona amakhiwa edubula abantu angithi sike sabona kathesi lapha eKentucky umfana nawe uyaphethe umbhobho uhamba phakathi kwabantu uyadubula abantu amapholisa kawumbophi yena lwana umfana kazanga mbophi khonapho khonapho mina mbona ngathi kulo kubandlulula okukhona nxa kusiza kukukhonokho ukuthi odutshulwayo ngubani mina mbona ngathi ujaha lwana wadubula abantu laphana ngabe wayengomnyama wayengazoza afike ndawo babezahle bamdubule khonapho besethi ube yingozi ebantwini abaningi mina kangivumi ukuthi abamhlophe baningi abadutshulwayo bedutshulwa ngobani ngoba abamnyama kababadubula abamhlophe
abanye abensundu esike sabona kumfanekiso kamabonakude bayabe beyibo abangani bayaphambanisa omunye umbone engani ufuna sibili ukuthana lamapholisa bagcine bemdubula ungathini wena ngesiko labensundu ikakhulu nqa behlangana lamapholisa
ngiyavuma ukuthi isiko labansundu lingathi lehlukile kulabamhlophe kodwa kakutsho phela ukuthi nxa belesiko elehlukeneyo sekufanele ukuthi badutshulwe ngoba mna engikubonayo kungathi amapholisa wona nxa kuthiwa lipholisa kungathi lipholisa lo muntu omnyama asilopholisa lelinye ikhiwa amakhiwa nxa ephambanise okufana naye lakhonokhu okuyabe kwenziwe ngomnyama indlela abamphatha ngayo iyatshiyana lendlela abambopha ngayo iyatshiyana kayifanani yiko mina lanxa kuyikuthi abamnyama ukuthi ubone bengathi bafuna ukulwa kuvele kuyabe kusegcekeni ukuthi amapholisa vele wona adinga yena umuntu omnyama ngike ngabona mina umabona kude lapha amapholisa ehlupha undoda ezimele eyadini yakhe besithi bona wenzani wathi hayi ngihlala khonapha mina yindlu yami bakhanya bengathi kabakholwa ukuthi yindlu yakhe so kungathi kuloku zingqonjwana okuthi khona umuntu omnyama vele kalalutho kamelanga abe lalutho yikho ke abantu abamnyama bengathi kwesinye isikhathi bayathinga bagcine sebedutshulwa ngenxa yakhonokho kodwa ke ngibona ngathi kuyisystem eyiyehluphayo lapo
khona ukondla umntwana ongumfana elizweni lemelika kunzima njani nxa sikhangele khonoko okwenzakalayo ukuthi kuyaba kumele afundiswe ukuthi nxa ehlangana lamapholisa aziphathe njani
ye akuwo ukondla umntwana ongumfana eMelika lapha kuZulu. Mina nilabo lama bafana lapha. Owami lomncane ukwalanyulelwa ngomunye umlungu. Asebemgcwele sibili. Lami ngikhona kungasikho ukuthi kangikho. Engaphambanisanga lo besithi kungani e-driver kune-board. Kufanele ukuthi ube on the right side of the law. Ungaphambanisa. Awumuntu uyafasibili. Engananga lutho kwesinye isikhathi.